Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani ezulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende ngokuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 awomngcwabo.
Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni awe South Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amathumi amathathu asebevotile kukhetho lweMelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende othi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani lama-burial society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu $100. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi $100. Ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Asomsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance ipackage enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abesezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela. Kuyamangalisa ukuthi silo hulumende ogijimela ke ungcwaba abantu asila hulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyajenisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzana kumbe imbono yabo ichiyene labantu abanengi
okwenziwe ngohulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa ngohulumende engazangeke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kutshintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokuthi uhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapha abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhunywa uhulumende asiyo mali abayinikwayo imali enikwa umuntu osechonile asibonike kungachinja ke umkhankaso wezisebenzi abalawo kwamanje
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU ubexoxa icingweni loNtunkameli Nkomo weStudio 7 lanxa iZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlala kahle yezisebenzi zakhe inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hathi sezibhubhile Kheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapoliseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofita lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapolisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapoliseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofeti labanye eSouth Africa umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela izomthetho utshele usithandekile emhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapoliseni kulokuyangeka esebotshwa usibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na
udaba lukwa Bushiri ngendlela engibuka ngayo ngibona ngathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti le imali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha beboshelwe khona ukuthi amabhanoyi lawa wathengayo ama private jet ubawathenge ngemali ekade ucash engakazi ihambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi le imali lezi azifake lapha gazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rands abanye bekhupha 200,000 ngoba bethenjiswa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuye sengamamiliyoni amathathu. Abantu bakujabulela kakhulu lokho, bafaka izimali ngobuningi babo, abanye bathatha izimali zabo zokugcina. Njalo abantu banazo, banabo ubufakazi bokuthi bafaka izimali kulezo zinhlelo zakhe. Ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBoshiri. Sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha, yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto. Sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi bethweswele licala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye. Bazogcina belikhuluma iqiniso, maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi nguyena ungqondo wakho konke lokho, kusho ukuthi kuzobe njesela imishonela ilanga. Indaba yakhe izobe isiphelile. Ngakho ngendlela esibuka ngayo, uma kuyukuthi abomthetho, isandla somthetho singacubungulisa, singafunisisa kahle zonke iy'ndaba namacala awathwesiweyo, kangibona ukuthi uBoshiri kukhona okuzomsalela. Ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje.
Udaba lolu lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe? Nabo bengabe bengabanye abathi mhlawumbe wayebaxele beze.
Yebo, baningi kakhulu nabantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBoshiri, akade bekulokhu kuqulwa okwezimali, nabo bethathelwa izimali zabo ngalendlela engajabulisiyo. Okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa, kunabantu abaningi kade bezile phambilini beza kuthina ngawo lamaso abo kwenza izimali, okade kuthiwa ngabekelwa befundisi, ngabekelwa ama stewards nenhlelo eyithile zabantu abathile akade nabo bekhala ngeyimali zabo. So kuyinto besiyazi, kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nale inkathazo.
Yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa?
Unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBoshiri. Kanti lokho sibona ingathi esinye sesizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlubulweni owase ezansi yase-Afrika, sikubiza nge-Southern Africa, abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu, okwenza ukuthi abantu balandele nalo bayini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba. Okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola imali, abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile, abantu bakithi badangele, abantu bakithi baphelelwe ithemba. Ngenxa yokuphelelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise, bakhohliseke kalula. Koko sithi usekelo lalulinga kakhulu, njengoba nje eboshiwe baningi abamlandelayo abakhonondayo besithi cha, uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe, kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyinceko kaNkulunkulu.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo eyingcwethi kwezomthetho. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amabili 233. Kulabanye njalo abayithoba munwemunye asebesindile emkhuhlaneni lo. Kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7,692. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi uNorest Masoba lomkakhe u-Elizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa, uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba le-Herald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleland North ezabhidlizwa lizulu ngempela sona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi mina ngiduma ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu bezimbabwe. Bantu bakithi, bantu bezimbabwe, ikakhulu bantu bezindebele. I-ZANU-PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleliyo. IZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MTC ongezaniphila but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde izinto so ngalokho bantu bakithi ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana uChamisa lwesitala sithi chamisa uChamisa ngimzondi angilizondi shoni umethe angilindebe but uChamisa sike samfaka one step wafaka ikhandi limbona into yenzene eBulawayo wagcwasa amashona kuma councillors and mayors bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous he is kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa limfakeni lizombona kodwa uNkulunkulu bezama ulibonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda nangukubonile wagcwasa amashona endaweni yakini kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange simzame uChamisa sesimzame simfakile but akenzanga lokho wagcwasa amashona into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo ake sizamene uMakhuphe mina kube ngila inamba kaMakhuphe angazi ngingayithola Studio 7 ngikhulume la imposter dot ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo
ngibonani bantu bakithi njani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile belokhu ethi ma-election bengathi ma-election ama-election asiza ngani abantu asiza ngani uZulu kube vela ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election ngoba kuyafana kula nto abayenza loba kuthi abawinile abawinanga bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani abantu behlupheka kangaka kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kuloko labebhizi bethi ma-election abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abadli lama-election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayizayo ezizanu-PF izitotsi kuphela bengakhuluma igama elithi election ama-election lawo akasizi ngalokuthi ilizwe lento libolile liyaphela lokele jona lisiya phansi kodwa bazobhizi bethi election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenga imithi ezibhedlela at least kunokungcono kakhulu.
Salubonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Ngibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngiweda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 ngiyasihlanganisa sibe nyamanye, sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nantu udaba engithanda kakhulu ukuhlala kilo elezwe lethu. Bantu bakithi siphandle asiku sijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi sicela ilokho esikusakaza kufikela kuwonke abantu ezikhundla eziphezulu. Maybe bazozinyika iy'nyaka ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani. Ngomuntu ophila ulo nembeza. Engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi sokupha ngoba izidumo zezosithi i-president nangiyana ubani ubani. Bantu bakithi kakhulu nabesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze ngibone lidosa lisilwe embusweni siloko silalela amashona esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona luthwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekanithwangela wadonsa luthamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa liyenziwa kanjalo mayidonsa uthamisa esikhoneni emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebethu wabonye abanye abantu bonke abakwazi mayebuya lo muntu ephusha uThokozani akale ingene esikhundleni leso sinikezwe khona leyo nto liyasixabanisa lapha umuntu obophansa abantu umsila ngothwangirayo obophansa uMakhuphe lo uThamisa umsila yeniqede esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala akweli phansi inyembezi omuntu omdala zweli phansi bekani unkomo wathi labo bantu bathanda ukulwa basezoni lwabo kodwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa day
salibonani basakazi beStudio 7 nabathandi lona okhuluma ngoGift Sondo kuFoka Ndlovu basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kati mangabe ebalalela baphikisayo amaqembu aphikisayo anti sebe singabala uMakhuphe ngoba uMakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi is captured by izano iyaqhubeka yabusa noma iregile uthini uplan B wa next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besiyekhethweni izani ibiyirig okunye futhi bentando ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule oBethi Mpofu oPugeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo labo kaSquare labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyoni ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona Msakazi we Studio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ekodribak kuthiwa ubheke ikodribak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansila kufanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizayo kusuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godri Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresident siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe-executive committee athi sezohluthula umbuso wakhe uphiwe ngoTswagirai engasalandeli iconstitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisupportane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye balidivide mina kangikhethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla akhona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama-MPs asuke lapho esiyamela imathebeleleni ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi silibhizi liyahlephunana lodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe uright ulandela iconstitution
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Okwamanje ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla eliphikisayo kweleGini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelio Jalene Diallo ethe usenqobile kukhetho yona ikhomishini yokhetho ingakethuli impumela. Usibalo ukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe okwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatsha lwamapholisa oluthiwa yi-SARS. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli. Izigaba zele Melika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunxoxo-mpikiswano. Ngemva kokumiswa kweyinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le-coronavirus wala ukuthi lingxoxo-mpikiswano yenziwe kumabona kude esithi ufuna badibane mathupha loBiden. Lona udaba lwegciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolukhetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngaloludaba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandla bani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi yindaba eaffecta wonke umuntu. Ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo yikuthi abantu baze bahle babe banengangaka. Ugulile yini uTrump lomngani wakhe Chris Christie baphumile esibhedlela, kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esize uTrump lo Chris Christie. So ingezake yekele ukuba yindaba enkulu le, ngoba umkhuhlane wangikhona lanxa uafektha bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uafektha ama-minorities, abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile, umkhuhlane lo kawusakuhambisa esibhedlela izinyanga, uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqela sendaba, ngoba uafektha yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe amapresidenti kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelise ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga, kwakukhona okunye okungamela akwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye, bagqoka ama-mask. Yena ubephikisana lama-scientists labodokotela abathi asivikeleleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje, izinto esewugulile indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo khonsuku zonke kuze kwefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo uMnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile kasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump. Njalo ngempela sonto kukhanya vele kazange ayenze lutho, obezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini? Yindaba ehluphayo, ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela ye uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami ukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapho akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki eyodwa yikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi ubemelele ukuthi ngenxa yokuthi bephawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi, mina kangiboni indaba ehluphayo. Bona nokuhluphayo kuphela ku-Democratic Party yikho khona lokho ukuba lensolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngu-president, bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngaye kuthiwa zenzi. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa leyo ukuthi kuthiwa uphumule one day, kathi ngani lathi esisebenza siyaphumula.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola eMelika angamakhulu amahlanu, $500, awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha. Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering, uMnumzana Shepherd Bushiri, owazakala ngokuthi ngumprofita, kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.